Ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one ezigondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloluyi the ninth nxa likhumbula khwamphana onguye owasuka wagcutshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana yikuthi umuntu owenza inguquko enengempilweni ezebandla kunelempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
Singathi nxa sizikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi kolophana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa okunye kwangkhona benelisile selutuba kukhiphe.
Kunekho kakhona okuningi njengesiphambano umqhele isigqoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaloyi lo owasuke wagcotshwa kuba-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona lena i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilela ukuthi kulungiswe i-cathedral yami. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu. Wasukusitala lo mlotha ngisho le ntuthu esuke-ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona. Kambe ukuthi baza kwenelisa yini?
Kukhanya abantu abanesibathe misizimali eziningi. Kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kulamaplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe ewomiswa athatha isikhathi esiningi kuzome abe lokhu yena. Nxa zikhangalela iminyaka yamashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphe izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.